Sawubona mfoka Gandhi labalaleli beStudio 7. Inkulumo le eyokuthi unkomo wathengisa ubaba uJoshua Nkomo wathengisa ingikhumbuza inkulumo kaJulius Malema ethi ubaba uNelson Mandela wathengisa. Ngiyadinga ke injongo yayo, ngiyayiswela, yangididanisa ikhanda injongo yento le. Ukuhoza unkomo, ukuhoza uLobhengula, ukuhoza abakhokheli bethu abalwa lobubi bamangisi, angiboni ukuthi busisa ngapi, angiboni ukuthi businceda ngani. Yebo, amaphutha umuntu wenyama uyawenza, kodwa ukuthi singaqeda iminyaka yonke lonke le sihoza abakhokheli bethu, injongo yakhona ngiyadinga ngiyiswele. Uzananzelela ukuthi unkomo wayelwela iZimbabwe, wayengalweli Mathebeleleni lokuqala. Kunjalo loke oSmith bathe bebona ukuthi sebehlulwe izipra lezaphu, kwaba le mizamo-ke ukuthi kudividwe abantu be-Afrika. Bona abahlala bedivida i-Afrika base bekuzama futhi khona ukuthi abantu laba bengabambani, kube iZimbabwe ebambeneyo, abantu behlale bedivided. Ayisikho ukuthi ngomgaba wawu-creatayo lokhu, siyakwazi ukuthi ngama-westerners a-create divide and rule. So-ke kakuvumanga unkomo lokhu ukuthi abantu be-Afrika bebedivided, ngoba kwakule sivumelwano ukuthi abantu bangama-pan-africanist kwakhiwa i-Afrika. Angikwazi-ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabekusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono njengoba sifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu. Hatshi ukuthi sibe lokho ngani siyaxabana sidividana ngamaphutha abantu abahamba phambi kwethu. Asenzeni ngcono, ngatsho sibabone lamaphutha. So-ke thina kasenzeni ngcono kulalabo abahambe phambi kwethu. Sizikhulule ebunzimeni, into ekhona nansi, ubunzima sibukhangele sonke. Singathi singehlulwa yibunzima bese beloko sithi abadala basilahlisa, abadala basithengisa. Awusizindawo, awusincedi ngalutho lokhu, akusetshenzwe kuyo phambili, akusetshenzwe kuyo phambili. Yikho engakutsho kuphela kanti akuloku ningengakukhuluma.
Kukhona yini ongafuna ukuthi abalaleli bethu babekwazi ngembali kababa uNkomo?
Kande imbali kababa uJoshua Mqabuko Nkomo, iqhawe lamaqhawe, inhle kakhulu, ibanzi, iyamangalisa ngoba ilokhu isibantsha kokuphela, ilokhu izirenyuwa. Okwenzakala khathesi phakathi kwabantu khathesi kuyaphikiswana, kulama debate, kulama criticisms, kulani. Ngikhuluma nje khathesi ngiqeda kulalela enye ispace ku-Twitter lapha umzala Tom, hayi ibekiwe, iyabekwa, kuyaphikiswana. Imisebenzi kaNkomo isinika imisebenzi, isinika umsebenzi omkhulu kakhulu osaza bakhona eminyakeni elandelayo isikhathi eside. Yikho-ke ayidingi ukuchasiswa imbali kaNkomo, iyazihambela yodwa ifresh. Kuzanyiwe eminyakeni eminingi ukuthi ibizo lakhe licitshe, imisebenzi yakhe icitshe, kusenziwa lokho ikakhulu yizanu, kodwa hhayi kwehlule abantu kokuphela. Labo bona ababathi abachothozayo iNkomo babasela umlilo, babasela igama likaNkomo ukuthi likhule ngamandla. Okungangokuthi ngike ngathi emalangeni adlulileyo kusazaba enxenye le 100 years kumbe more, kumbe millennium, kulokho kusakhulunywa ngebizo likaNkomo. Imisebenzi yakhe ivumbulula amadibhethi, sokubhalwa amabhuku amaningi ngayo uNkomo. Kwenziwa ama-commemoration, kwenziwa ama-lecture ngoNkomo, hhayi kunzima, kuhleke lokho. Njengoba ngisho ukuthi bendlalele i-space kulo muntu othe let's pick up ama-pieces kaNkomo lapha chiye khona and do something about it. Liba leliqakathekileyo lelo, liba leliqinileyo. Singabi lokho sikhuluma kuphela, kasenzeni something, pick up the pieces zikaNkomo lapha chiya khona. Thina-ke ezaphini, ezaphini ikhosi sithi izaphu is finishing the unfinished business. Siqedisa imisebenzi kaNkomo engaphelelanga. Siyayibonga imisebenzi kaNkomo, kayicitshi, iyakhula, iyaphambili. Akula kanti okunye engakungezelela mina ngembali kaNkomo, ngemisebenzi kaNkomo, iyazikhulumela yodwa. Iyazikhulumela okuthabisayo kakhulu baba. Hayi, siyambonga uMqabuko, siyalibonga iqhawe lamaqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Sengani kuthiwa labakhokheli abangalandela laba esebenzisa imfundiso yakhe esebenzise imibono yakhe ekukhokheleni isizwe lesi ngoba ukukhanya kwakungaba isizwe sihle kakhulu ngabe unkomo wangena ngo-1980 akula umuntu okuphikisayo lokho kuphikiswana nje ngokuthi umuntu omdala wayeza amaphutha lapha lalapha na well imbono yabatsha imbono yabantu abakhululwa unkomo asebele ndlela yokuthi criticize bem analyze okuthi ukuthi hayi kulungile esizweni kulungile ukuthi sisebenzise imisebenzi kaNkomo ukuya phambili ngiyabonga kanti.